khona izikolo zivulwa nje thandi kwazisabalaleli ukuthi khona izinto azimanga kahle istationery amabhuku amapensel amapeni amayuniform adura ngokwenye indlela emangabisayo mhlawumbe ngingakhangela intengo yalast term uzathola ukuthi ngenye ithi iphinde kathathu loba kane ubusuphinda futhi usethuswa yiyo ifees yangikhona ngoba emini lapha sibone sokuphuma kubomabonakude lakubo-inthanethi lapho ukuthi uhulumende usevumile ukuthi khona izikole zikhweze ama-school fees so silakho ukuthi khona in the next 2-3 days mbona ukuthi kuzakwenelise ukuthi abantwana bahambe kahle esikole
bekukhona yini ukuphithizela abantu bethenga ama-yunifomu kumbe amabhuku lawo
emkhonweni wakithi ukuphithizela bekukhona abantu bebethenga abanye bengababuzayo abanye labo behamba bekhangela intengo yokuthi khona kuminjani kodwa kunzima ukuthi khona utsho ukuthi kuphithizela lokhu bekungaba ku-translator yokuthina abantu bebethenga kumbe abantu nje bebehlola umumo befuna ukubona ukuthi khona kuyeneliseka loba kumi kanjani uhulumende ule nto okuthiwa khona yi-policy inconsistency nxa ungakunanzelela ungakhangela isisekelo sombuso sithi i-elementary education ngumthwalo kahulumende i-free kodwa ungakhangela okwenzakala ku-ground uzathola ukuthi khona kuba ngumthwalo womzali lama-citizens ukuthi khona abantwana bahambe esikolo kathesi nxa ungathi khona wena ufuna ukubhadalela umntwana imali yesikolo izikolo njengoba sezivunyelwe ukuthi khona zikhweze njalo zicharge imali ngama-US dollar nxa uzakuthi khona wena ufuna ukubhadalela umntwana mhlawumbe ngokuthengisa inkomo wena inkomo uzayithengisa malini ngoba akula muntu olalo lelo US dollar kathesi lezisebenzi zikahulumende njengoba nesinje nje sine strike sabodokotela abantu abawaholi lawo ma-US dollar kodwa yena uhulumende ibhajethi yakhe uyiyenze ngama-US dollar so kunobunzima kakhulu abantu abenelisi ukwenza njalo yikho sinanzela ukuthi ama-result amaningi acine ebonela isikole abazali besehluleka ukuthi khona bawakholekthe ngenxa yokuthi khona izimali ziyabe zingabhadalanga kanti kunzima futhi lokuthi khona abazali bathathe uhulumende bamhambise emthethandaba besiya kuveza khona lokhu ukuthi khona kulokungahambisani lesisekelo sombuso
uhlelo lolwana olwe-BIM-ke lungabe luncedisa yini abantwana abemaphandleni njalo bayathola lokudla na ezikolo
okwakuqala ngifakazi ukuthi khona uhlelo lwe-BIM luhlelo oluhle kakhulu kodwa uhlupho esilalo eZimbabwe ukuthi khona yonke into is politicized ungananzelela uhlelo lolwana abantu okumele babhenefithe kompana ayisibo abagcina bebhenefitha uzathola ukuthi khona kugcina kubhenefitha abantu abade beyame kolunye uhlangothi lwezombangazwe ungazi ukhangela izindaba lama-issues ayo emhlanyeni ndama-issues omuntu so nanxa uhlelo luluhle lugcina lukhanya ingane aluseluhle ngoba kugcina kubhenefitha abantu abangafanelanga ukuthi ngabe bayabhenefitha
ababalisi bathi bazabe behamba kabili kuphela ezikolo
ya nxa umbalisi esezafundisa kabili ngeviki umzali abhadale i-school fees esipheleleyo engakweleti lutho khona lokho already sokunobusela singakayikhatshana nje then secondly already sokucompromisa yona imfundo ngokwayo ukuthi kanti yona imfundo izaba lohlonzi njani ngasokusenziwa kanjani kodwa konye kona lokho mina umthwalo ngiwethesa emahlombe ezani i-PF yona eyiyo ebumbe uhulumende nxa uyenelisa ukuthatha into ekuthiwa yi-social responsibility vele ungabumbi uhulumende ngoba kuza kwehlula kubuye kuyangise njengakona lokhu esikubona ilizwe leli ngiyakutshela dadewethu lizavalwa abantu bethanda noma bengathandi alisheze livale ukuthi abantu bazaxotsha elizweni kodwa lizavala lisiba dayisi functionally yonke into kungelanto yesebenza